Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpalazi 2021 mu Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. U-Archbishop Desmond Tutu walwisana lobandlululo lwabamhlophe kwele South Africa kasekho.
Uye wathi kumbuso we-apartheid, yekani ukwenza le nto ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo.
Badlale nzima lonyaka ikhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe.
Christmas sidlale nzima komihle, so asazi ukuthi senza njani, kodwa hayi inkosi sigcinile.
Inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhlama Ngwenjiweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele abotshwe.
Into leyo sesiyiphethe kudala siyidobhile, siyayilungise nje lula.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Waziwa kakhulu ngokulwela impi yenkululeko kwele South Africa u-Archbishop Desmond Tutu kaSekho. Uthuso Khumalo usipha udaba lolu ngokugcweleyo ekwele South Africa.
U-Archbishop Tutu ubhubhe namhlanje kuseni emzini wakhe Cape Town esele minyaka yokuzalwa engamashumi esishiyagalolunye 90. Iningi kwele South Africa selichaze umuyi obe ngumfundisi ebandleni le-Anglican Church njengeqhawe. Ngesikhathi sempi yongcindezelo kwele South Africa, umuyi wayekhuza kakhulu uhulumende wabamhlophe ngokuncindezela abensundu. Waba yingxenye yemikhankaso eminingi egcina kuphela kombuso oncindezelo ngo-1994. Ukulwisana kwakhe lo mbuso oncindezelo engasebenzisi udlakela kwamenza waze waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1984. Emazwini awethule ngemva ka-Archbishop Tutu, umongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengomuntu obengathikazi njalo engesabi nxa sokufanele alwele amalungelo oluntu. Umfundisi webandla le-Anglican eJohannesburg uStephen Mureo utshele Studio 7 emzini kaThuto omdala useSoweto ukuthi uzahlala ekhunjulwa ngothando abelalo eluntwini jikelele.
Uye wathi kumbuso we-apartheid, yekani ukwenza le nto ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo. Okwesibini, siyamazi ukuthi bengumntu womthandazo. Okwesithathu, siyazi ukuthi uBishop Tutu ibethanda wonke umntu. It did not matter ukuthi weyiphi nationality, your sex, whatever.
Unkosazana Amkele Chakela obe ngumakhelwane kaThutu ngesikhathi sahlala eSoweto uthi umuyi lomkakhe uLeah bazahlala bekhunjulwa ngokuzehlisa lokuphilela ukusiza abahluphekayo.
Mina baba uTutu ngimchaza njengomuntu obelungileyo ubengena ekhaya lakithi la sihlupheke khona. Kwayengathi kuhlushekiwe la ngeke ngingena. Makuyi-December time njengoba ngisatsho, wayeyazi ukuthi alethe igroza phaya ekhaya. The whole box egcwele igroza and igroza ebonakalayo.
Esinye sizalwane sakwele South Africa uMathamsanqa Faleni uthi babonga uThutu labanye bakhe ngokubalethela inkululeko.
Abantu abafana noTutu Tutu basifundise ukuthi yintoni le nto kuthaba uxolo. Awuxoleli kuba umntu umthanda, uyakwazi umxolela umntu ngokokwenza izinto ezihlungu. Nguye wasifundisa kwi-Truth Commission ukuthi yintoni le nto luxolo. Apha eVilakwazi ndiyakwazi uhlala apha eVilakwazi ngokukhuleka ngenxa yabo.
AbeZimbabwe labo bancima uThutu njengomlweli wenkululeko owazinikela engafuni lutho ngaphandle kwenkululeko yabantu bonke. U-Archbishop Tutu utshiye umkakhe unkosikazi Leah Tutu abantwana abane labazukulu abayisikhombisa. Abantu babuthene emzini wakhe Cape Town kodwa kukhangelelwe ukuthi kuqhutshwe inkonzo zenduduzo endaweni ezijeneyo zelizwe. Amalungiselelo lomngcwabo wona abengakaziswa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Wo Kulabantu abadlala nzima usuku lekhisimusi izolo. Kuthi njalo abanye bebelezihlobo labangani ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana legciwane le-COVID-19. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphithiphithi kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lwekhisimusi. Lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali. Uyakhala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidlale nzima komile. So asazi ukuthi senza njani kodwa hayi inkosi sigcinile. Nami nakweza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi ikhisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahla. Ngoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama kakhulokho kukhona kodwa hayi akwenehle.
Ugogo wodumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele ikhisimusi endlaleni ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
Ikhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili. Ngandithemba ukuthi ingcweli zamfakela something. Ngitsho lo yedwa phakathi kwenu umhlaba wamfakelayo. Angikwazi ukuthi kathi sekwenze njani ikaka ikaka yona lela isilixotshela khatshana sisenza ukuthi ngilinukele mina ngisakwazi. Kathi izolo ngiqalisa bese sithi ngizwa ngikhala seliphosile. Ngizwa ngikhala seliphosile kathi sikuyini.
Unkosikazi Gresha Zindlovu yena-ke ufelwe yisihlobo. Ikhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but khonoko ukuthi bibhowayo abantu abalamali. Bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifelwe. Akudla bekukhona nje khona ukuthi abantu bedle but ukuthi sikhole sede kungakholiseki njengoba sifile.
Kukhona abakade bechathisa ngekhisimusi. Unkosazana Irene Maseko ubesemchadweni.
Hayi khisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa ele New Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwaba mnandi hayi sibelela ngelihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngekhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhube emoyeni wami ngabona ngikhululekile sele ngikhululekile ngoba bayashaba inyama embuzi basilungisela kuhle sajabula sacikisa. Kuthe ntambama basinika nje amali oshintana amasupa bebanike ethula ami ngazibona ngichazeka. Ezizwa sendobudokazwa ukuthi hambo zitali yabo zifuna siyalala. Ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngempilo abanye asilabo sebesithile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima bebengela lutho ngekhisimusi. Umnumzana Mongani Moyo lisela kobulawayo.
Ikhisimusi ibinzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni hayi even naphandle lapha nxa sigijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu angona la ikalala lutho uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Nxa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu angona la ikalala lutho ngitsho lezicathulo ebeqwele ezicathulo ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo njalo ikhisimusi yalo nyaka ibiziqandela. Kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo baluthakazelele ngokuthiyeneyo usuku lwekhisimusi eHarare lezinye indawo eZimbabwe. Umavis Gama usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi bekunzima lonyaka ngosuku lwekhisimusi okulaba lichumi lane 14 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwathi abedlula inkulungwane bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Sibonga Inkosi Phiri ohlala eHarare uthi bekunzima lonyaka njenganyakenye.
Kumakhisimusi adlulileyo kuyisikhathi sona leso siye emachurchi siyecelebrata lezihlobo nabangane kuhlatshelelwa kumnandi siselebrata ukuzalwa kukajesu kristu. But kathesi ayi ikhisimusi le ilo mahluko kakhulu ngoba umkhuhlane lo kawumelanga ukuthi sihlangane sibe baningi so yikho kunye sokusenze saze sangahlangani.
Unkosikazi Phiri uthi babonga uNkulunkulu ngokubagcina ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
sizihambile emasimini sayazilimela kwenza ukuthi singahlangani labanye sisesaba wona lo mkhuhlane omemethekayo. Njalo thina asisacelebratelanga ukuthi imbeni sesicelebrate ukuzalwa kukaJesu but bese sifunga impilo ngoba umnyaka uphelile plus le corona liyadimemetheka siyaphila. So yikho kade sesikubonga kuNkulunkulu ukuthi sibonga impilo ukuthi siphilile kasisayanga ukuyabonga labanye emachurch. Thina sizile emasimini satshona sizilimela labantwana.
UBishop Busani Sibanda owe the United Apostolic Faith Mission Church uthi igciwane le-COVID-19 lenze abantu besaba kakhulu ukuyahlangana labanye.
Siqoqe ukubana abantu babuthane ngendlela ezijiyejiyeneyo kodwa sesi-adopte esingakuthi the new normal. I-COVID-19 sisenze safunda ezindlela okumele sizisebenzise ehlanganisela imbuthano yabantu emoyeni, emafonini, kuma-Facebook, kuma-Twitter, kuma-WhatsApp group. Abantu sebephiwa imithandazo kulawo ma-platforms.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukulandela iziqondiso ezabekelwa abantu ngabe World Health Organization leZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokeli womdabu uFelix Nhlahlama ngwendiweni uthi amagqwetha akhe asekhulumisana lamapholisa kulandela okwethulwe ngumthethwandaba othi kumele abotshwe. Kukhanyangani uhulumende uhlutshwa ngokunye okwenziwe ngundiweni. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umahluleli we-High Court uJustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi uNdiweni okweleBhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilijumi lasitshiyangalombili 18 months. Wethiswa icala lokutshela izakhamizi entabazinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazane esemacansini lendoda yomuntu. UNdiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebheyili esifika amadola angamakhulu amahlanu $500 watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entabazinduna kanye ngeviki. Wasuka kweleZimbabwe elubhekise kweleBhilitane lapho ayeseyalatshwa khona isifo selihlo. UNdiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume lamagqwetha akhe ngodaba lolu.
Into leyo sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula, akula lutho lapha phakathi, yinto elula echiphileyo nje kuphela. Into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdladla aye England ayelatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England.
Uphinde wathi kukhona ukungahambi kahle ngodaba lolu.
Wonke umuntu wavuma khonoku. Kwakhulunywa ke ukuthi phuma engasayini kuzaba njani. But hayi, ukusayina kuthethele emuva. Ukusayina kuthethele emuva. Siqala ngempilo yomuntu, ngemphefumulo yomuntu. Yikho ke mfokandweni, hamba uyeze lapha khonale uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile. Yikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelele emoyeni.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UNdiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokheli wakweleBhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote. Busenjalo abantu lokhu bebambe owangaphansi ulandela okwethulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga othethise induna uChief Mulinye othi kugcwele ubukhohlakali eZimbabwe. Ngakho-ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguChiwenga besithi kakhulumanga kahle. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MTC Alliance.
Amahlaba ezulu amqotho nxa esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lombono ukuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa ngibona ngiqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizabangcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi izoqhubekele phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafika kwenza kwabangcono lo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando,
kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi. Nalabo basemhlanganweni wethu abe baqinise umhlangano wethu ukwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo ikuthi into iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye.
Baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphika lokhu. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezwe lakwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden ukhulume labakubuthu abaningi izolo ngosuku lekhisimusi. Bafonele ezezigodlweni seWhite House. Uthakazelele kakhulu imisebenzi yabo. Sokutholakale izidumbu ezingamathumi amabili lasitshiyangalombili 28 duzani lakole Libya. Ukhanya kungezabantu abaphele emanzini abadabuka kwamanye amazwe abazama ukuyaphephela kwamanye amazwe. I-Associated Press ibika ukuthi kukhanya ngani bafele elwandle kulandela ukugxila komkhumbi wabo. Okwamanje ezamasiko kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa logogo uSiliva Zodube oyizangoma ngokumiswa komuzi. Kambe kuyini konke lokhu? Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Sithokoze, sithokoze qhawe. Isikhonkwane sibethelwa inyanga esuke isiyaqinisa umuzi. Ekuqiniseni umuzi laphayana, ikhona imizi okungenzeka ukuthi kuba notikoloshi. Ma uzofika lowo muzi kuqala kunotikoloshi, umele ubone ukuthi uyakhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya. Ma ukhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya, ubusu uyabethela. Imvama yokubethela lesi sikhonkwane sivama ukuthi singene ngo-12 ebusuku. Ubusu siyazitshala lesi sikhonkwane emakhoneni omuzi nasesenta komuzi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokhu?
Kuyindlela yokuthi umuzi uvikeleke, nabantwana bakulelo khaya ukuthi bakhuseleke. Kungabi lezitha kumbe ke ngithi imimoya otikoloshi abadlalela kulelo khaya noma abathakathi. Umuzi ongabethelwanga ufana nokuthi nje usegangeni nje, ngoba lowo muzi awugqinanga. Kufana nje nokuthi ligceke nje kudlalela noma yini. Abathakathi bayakhona ukuthi bebe bezogcinisa imikhoba yabo, otikoloshi babo bahlale kuleli khaya elingaqiniswanga. Idle lapha ekhaya, ma abantu bephuma kumbe abantu basendaweni, bayakhona ukuthi babambe ukuthi otikoloshi labo ngabalapha ekhaya, laba bangakwazi ukujula ngobukamoya. Kanti labo abanye abakwazi ukujula besuke bebona ukuthi hayi, utikoloshi lo ogciniswe lapha ekhaya ngowasendaweni ethile, kodwa uzohlala lapha ekhaya ingoba lo muzi awuqiniswanga, lelo gceke lilula kungena loba yini.
Unjani umuzi ongela sikhonkwane gogo?
Siyakhusela kakhulu isikhonkwane. Noma ngumthakathi zama ukuthi aphose noma yenzeni, uyahluleka isuka lento ijike ingakwazi ukungena ivinjwe lesi sikhonkwane. Isikhonkwane siyalwa, siyavuka siyalwa nezitha. Kakhulu kakhulu akekho umthakathi ongadlalela kulelo gceke. Ezikhona izikhonkwane zikaningi ziyakhungwa ezinye izikhonkwane. Zikhona ezinye izikhonkwane ezithi zingahlala hlala zibuye zivuselelwe. So sinjalo isikhonkwane qhawe libanzi sibalulekile kakhulu ukuthi umuzi uqiniswe nasendulo nabokhokho bethu babe uqinisa umuzi kuvukelwa kuvikeleke ukuthi abakhunkuli bengangeni. Mawuthi umuzi uqinisiwe umthakathi ebuye zongena uyangena umthakathi siyamvumela esinye isikhonkwane ukuthi umthakathi engene kodwa ukuphuma ekuseni kube nzima umthakathi ukuthi ephume. Uyabona indawo yonke isinjani isifana kumbe bone sokulidamu mangabe esebanjiwe leso sikhonkwane umthakathi lingamkhulumisi ngoba lingamkhulumisa uyaphuma hambe. So kunjalo thokoza Khehla ngibonge inhlonhle banzi
namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqonga logogo uSilibazo Dube oyisangoma. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale. So isikhathi sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sihlangana nje siphakathi komoya wokuthakazelela ikhisimusi. Ikhisimusi yalonyaka yebo kambe kunengi esingakuzama ukuthi sikuqhathanise namakhisimusi adlulileyo, kodwa ngenxa yesimo somhlaba sengisijwe le mikhuhlane lo COVID okugcwele yonke indawo, nokuphepha olungapheliyo, swelakala kwemali, indlala. Lakho konke ikhisimusi awuyona ikhisimusi ejwayelekileyo eyalonyaka. Sengitsho nje wona umoya wekhisimusi kawukho ngenxa yokuthi kunengi okusiphambanisayo. Kungasenani-ke siqhubeke ngendaba yamathilongo njengoba siphakathi kwalo ikhefu lekhisimusi. Azikhumbuleni ilizwi elithi uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba waze wanikela indodana yakhe eyodwa uba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila uphakathi, uJohane isahlukane sesithathu indima ngu-16. Nxa sikhona phakathi kwalo khefu lekhisimusi asidingeni into esizayizwisisa, ngoba na uNkulunkulu wabona ukuthi abantu babophekile, abantu badubekile, okunye abantu badutshwa imilayezo leziqondiso okukhona okumele bakulandele emagumeni abemsebenzini elizweni. Bantu babe sebekhohlwa ukuthi yebo lokho kungabhalwa phansi emaphepheni, kodwa uNkulunkulu njengoba wanikela ngendoda yakhe ezelwe yodwa lithi livi uba yilowo nalo okholwa yiyo. Ukholo kalukho ngaphandle enyameni yomuntu, ukholo lungaphakathi. Abantu abaningi bayaluswela usizo lokukholwa kuJesu ukwenzela ukubana baphume emathilongweni laba ngemsephathi kwawo njengoba sitshile kuleliya iviki. Bakithi ikhefu lekhisimusi kakuthi lanxa siswele lokho esikujwayele ukuthi ikhisimusi ikhokhona, ke sihloleni inhliziyo zethu zithole ukukhululeka phakathi kobunzima lobo obukhona. Ngoba nainto engiyaziyo ukuthi le mikhuhlane lekhona ukuswela imali kuhluleka ukuyabona esibathandayo endlane ezijiyeneyo ngenxa yemithetho ekhona esinqabelayo ukuthi sivikelele umkhuhlane, engikwaziyo ngikuqeda ukuthi naphakathi kwakho naphakathi kwami ngingayithola inkululeko umphefumulo wami ujabule kuze kuthi lababonayo bathi kanti lo muntu wabanje isimo sinje kuyini ahamba lakho abe hamba lakho ngokholiweyo uJesu nxa esengenile emqwini uyakhulula maketana matilongo ngobana umphefumulo womuntu kawudli lokho esikudla emganwini kawuphuzi lokho esikunatha ingabe yitiye ingabe yini umphefumulo womuntu ngaphakathi kwakhe udla ukudla kukamoya uyakhululeka lanxa inyama ilambile lanxa ehlekwa lanxa encindezelwe kodwa umoya wakhe nxa ulo Jesu uyakhululeka umthandazo wami ngokuthi uNkulunkulu asenzele kahle kuthi lanxa siswela sikuswelayo ngekhisimusi kodwa sithole igama likaJesu lisikhulule ngaphakathi sithole ukuphila kuze kubone lalaba abangakholwayo ukuthi nampa abantu abathole ukukhuleka ngaphakathi asikhulekeni Thixo ingcwele yenza ubana leli khisimusi ngegama likaJesu abantu bakho lanxa besibunzimeni kodwa ingaphakathi yabo ikhululeke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungatshinela kusasa. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uFortunate Sibanda.
Ibinyelele kuzo zonke indawo igama nginguFortunate wakuSibanda. Ekhaya ndawuke Cholocho esigabeni sakweziyabangwe emphafeni mphinde futhi ibe isakhamuzi sakogombalume kuchukuthi nyumculi wohlobo lwe disco music lapha emculweni ngizibiza ngoForge Dawo. Ngiqale 2006 ngisacula andabanye abantu like ngenza ama backing vocals kwase kuthi ngo 2010 ikho lapha yakhipha khona album yami yokuqala ebile sihloko esithi sekurongo so fun lama albums ayi 6 album number 2 ngayikhipha ngo 2011 ebesithi bazama inhlanhla and then ngakhipha ngo 2013 esithi umzukulu number 4 ngamkhipha ngo 2015 ngilodade wethu usisi uNtombi Marombeni lasekhipha khona album yayi sithi celebration. Ngakhipha album labane wethu base Plumtree uButu Allen lo Butu TK lasakhipha khona ingoma eyayi sithi I'm sorry ngo 2019 sikhiphile futhi ngilo Allen lo TK sikhiphe ingoma ABCT uvala into zami kuthi ukucula kimi into esegazini kungakhathelekile ukuthi umculo omhlobo bani ngithanda ukucula kuthi ngithanda stage ngithanda ukujabulisa abantu lami ngithanda ukuba happy and into engenza ngibe happy umculo angiziboni lento ngiyeka anytime soon because kuyinto enjabulisayo engilesifiso sokuthi kuthi kufika la empela khona amandla okucula kube labantu abayithathayo lo mculo yedisco base kwenye level ngizibongele lapha
singakagqibi utshelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uArchbishop Desmond Tutu uhambisa nalo bandululo lwabamhlophe kwele South Africa nokunye ngasekho bayindlela enzima lo nyaka ikhisimusi yabanye abantu kwele Zimbabwe inkokeli yomdabu uFelix Mhlahlama ngwenjweni usekhulumisana la magoda akhe kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele abothwe siqhuba lapha uthelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokhiphi stube.